siyalamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 15 Ntulikazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngu-Chris Gande.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Selesikhala ukuhulumenda aphathisa abantu abazama ukuzinceda kulokuthi abahlukuluze ngendlela esibona behlukuluzwa ngayo. Abaphathise ngokubanika imisebenzi nxa esenelisi. Ngaloko sithi kabuye abantu sebazidingela imisebenzi. Sihlale phansi sincedisane ukuthi sidile lama-issues okuhlanzeka kwamadolobho. Hatshi ukusixoxanisa nabantu nganizinyamazana.
Abenhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila ngokuthengisa isitaladini eHarare basola ukuchaywa lokubotshwa kwamanye amalunga abo kanye lenkokheli.
Nxa isizalwa seZimbabwe singaswelakala, kumele uhulumende ekhokhela umgabe adidizele ukumdinga ukuthi ngaphi. Nxa umgabe engadidizeli, engamdingi, engafaki ipressure emapholiseni, kutho ukuthi uyabe engayenzi umsebenzi wakhe ayiwo akumele awuyenze nxa esefile.
Umongameli Mugabe uthi akusomlando wakhe ukuthi adinge intatheli izindaba ebikwa enyamalala ngemva kokuthunjwa ngabantu abangaziwayo umnumzana Itai Dzamara kumbe akhulume ngalolu daba ngoba kungumsebenzi wamapholisa.
Izakhamizi zakoBulawayo lamhla zithole ithuba lokukhulumisana labodokotela, amagqwetha kanye labamele inhlanganiso ezithile eziphathisa uZulu kungelanhlawulo.
Abenhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila ngokuthengisa izitaladeni basola ukuchaywa lokubotshwa kwamanye amalunga abo kanye lenkokheli ye-National Vendors Union Zimbabwe izolo ngamapholisa kamanisipala ngoba beye emahofisini akhe awe-townhouse. Okuningi sikuzweni kuntatheli izindaba yethu Mavis Gama esethulela lolu daba eseHarare.
Emhlanganweni lentathelo izindaba lamhle kuseni owenzelwe eMedia Center Harare lezinkokheli okubalisa eNational Vendors Union Zimbabwe, eZimbabwe Informal Sectors Organizations leCombined Harare Residents Association zithi zidaniswa yisehlakalo sayizolo zisithi kumele bakhululwe laba bantu. Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Informal Sectors Organizations ziso umnumzana Promise Mkhwananzi usole udlakela oselusetshenziswa ukususa laba bantu lapho basebenzela khona kwabotshwa abalithumi lasithupha izolo okubalisa lenkokheli yenhlanganiso zabo.
Sebesikhala ukuhulumenda aphathisa abantu abazama ukuzinceda kulokuthi abahlukuluze ngendlela esibona behlukuluzwa ngayo ngokucela labo abakhokhela inhlanganiso yeNavos. Abaphathise ngokubanika imisebenzi nxa esenelisa, kodwa siyakwazi uhulumende wethu ngenelisa ukunika abantu labo imisebenzi. Ngaloko sithi kabuye abantu sebazidingela imisebenzi. Sihlale phansi sincedisane ukuthi sidile lama-issues okuhlanzeka kwamadolobho, hatshi ukusixotshanisa nabantu nganizinyamazana.
Umkhwananzi uthi inkinga yokuba ilizwe libuswa nguhulumende ongazihluphiyo ukulalela amacebo abanye ezitshela ukuba nguye owaziyo kuphela, ikanti akunjalo.
Uhulumende simnika enza icebo lokuthi ahloniphe kakhulu amalungelo abantu, njalo ahloniphe abantu, abambe abantu njengabantu. Abantu balemicabango abanayo ecijileyo ukuthi uhulumende angabuya lalele kubonisana ukuthi indaba leyo ingasetshenzwa njani. Kuyaphuma amacebo angasiza ilizwe ngokwalo.
Umqondisi wenhlanganiso yeCombined Harare Residents Association umnumzana Mfundo Mlilo uthi bakhathazekile labo njengenhlanganiso ngezehlakalo zayizolo zokuchaywa kwabantu iningi labo kungabesifazane kwabangela ukubotshwa kwamalunga lenkokheli yeNavus. Ukhuthaza inkokheli kumanisipala Umlilo ukuba azihlolisise lezi zehlakalo sazakale isisusa esibangele ukukhonona kwabathengisa ezitaladeni laba. Ethi kumele amapholisa kamanisipala achaze ukuba kungani ekhethe ukusebenzisa udlakela ukulungisisa inhlupho abakade beze lazo e-townhouse.
Thina njengenhlanganiso sizama ukukhulumisana lo mayor we-City of Harare ukuze kube le investigation ukuthi lokho kwenzakalayo kwenzakala ngaphandle komthetho ngoba amapolisa kamunicipala yiyo akhanya ephambili ekubopheni nokuhlukuluza ama-vendors. Njalo sithi kumele kube lokukhulumisana lokuxoxisana phakathi kwenhlanganiso zamavenda lomunicipala lohulumende ngoba ukulwa lokhu akusoze kuphele. Abantu laba basezidaladini abathengisayo bafuqwa ngumumo wesizwe, bafuqwa ngumumo wemkhono womukuthi kakula abalako kabalandlela zokuziphilisa yikho bebuya ezidaladini.
Abenhlanganiso lezi bakhala njalo ngendlela uhlelo lokubhaliswa kwamagama alabo abathengisa ezitaladeni luqhutshwa ngayo, besithi kukhanya ukhangela ukuba ungowaliphi ibandla umuntu odinga indawo yokuthengisela kulezo ezintsha. Imibiko esanda kuphuma ithi bazamiswa phambi komthethwandaba kusasekuseni ababotshwa izolo laba besetheswa umlandu wokuphazamisa ukuthula edolobheni. Kunje babikwa lokhe basezandleni zamapholisa eZimbabwe Republic Police. Okwamanje ababotshiweyo bagoqela inkokheli yenavuzi umnumzana Steni Zorwadza, umqondisi wayo umnumzana Samuel Wadzai kanye lobona ngezokuqhutshwa komsebenzi kiyo unkosazana Lucy Makunde. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umongameli Robert Mugabe ubikwa isithi akusomlandu wakhe ukuthi adinge intatheli zindaba ebikwa yanyamalala ngemva kokuthunjwa ngabantu abangaziwayo umnumzana Itai Zamara kumbe akhulume ngalolu daba, kodwa ngumlandu wengatsha zikahulumende ezigoqela amapholisa wona aza kwethula ugwalo lwe-report ngemva kokudingisisa kwawo. Lokhu kuvezwe isikhulumeli sakhe umnumzana George Charamba, yena oyengezelele wathi udaba lukamnumzana Zamara solusetshenziswa ngamabandla aphikisayo ukudinga usekelo kwezombusazwe bencedisana lomanyano we-European Union lele Melika labo asebengenele kulolu daba. Umnumzana Charamba uqhubeke wathi kwamanye amazwe agoqela phesheya abantu bayanyamalala ngezizathu ezijiyeneyo, kodwa usoze uzwe udaba lwabo lungenelwa ngamanye amazwe njengokwenziwa olukamnumzana Zamara. Kodwa umnumzana Charles Nyoni owayesebenza lomnumzana Itai Zamara uyawasola amazwi kamnumzana Charamba.
Thina sithi umnumzana Charamba utshengisa nje okusegcekeni nje ukuthi kakwazi umsebenzi wakhe nje ukhonza ukukhuluma ngayaziyo le nto ayikhulumayo, ngoba nxa isizalo yaseZimbabwe singaswelakala kumele uhulumende ekhokhelwa kumgabe adidizele ukumdinga ukuthi ngaphi. Senxa umgabe engadidizeli engamdini engafaki ipression epholiseni kutho ukuthi uyabe engayenzi umsebenzi wakhe ayiyo akumele awuyenzi nxa yisofi. So uCharamba kayazi into ayikhulumayo uyawumana.
Kodwa omunye ngathi imithethwandaba yagcizelela ukuthi adingisiswe umnumzana Zamara njalo lamapholisa engabe emdinga.
Yabonani umthethwandaba wathi ukuthi kumele amapholisa edinge ebuye lama-report every week be-reporta ukuthi i-progress ihamba kanjani. So uma amapholisa engayenzi lokho kwakhulunywa ngumthethwandaba kutho ukuthi bayadelela umthethwandaba. Senxa bedelela umthethwandaba nibani omunye umuntu ongabatshela ukuthi balalele kukhulunywa ngumthethwandaba nxa amapholisa edelela umthethwandaba? Siyabe selifuna umuntu okuthiwa ngumgabe, ngoba vele into nje ukuthi zenzekayo lapha eZimbabwe ngumgabe. Umgabe engakhuluma ukuthi mapholisa yenzani lokho kukhulunywa ngumthethwandaba, amapholisa ayamdinga and ayaletha ama-reports ezinye.
Utheli na alidinwanga ngokutshona likhumbuza abantu ngomnumzana Zamara, kuyini elikwenzileyo lamuhla?
Okwanamuhla nje senze okuyi-flashdemo kwethu okuncane nje ngobulutshwane kwethu ade sizuye kulama-placards ethu ngesikhathi se-lunch hour sithaya impembe zethu sibiza sibhalisethu amaphephethu ade bhale ukuthi mletheni Itai Zamara, njengoba sekuyinjayelo yethu yokuthi kumele vele sikhumbuze abantu langalinye ngalinye.
Lo umnumzana Charles Nyoni owayesebenza le ntatheli zindaba ebikwa yanyamalala emva kokuthunjwa ngabantu abangaziwayo umnumzana Itai Zamara.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izakhamizi zakoBulawayo lamhla zithole ithuba lokukhulumisana labodokotela amagqwetha kanye labamele inhlanganiso ezimbalwa eziphathisa uZulu kungelanhlawulo le kuyingxenye yenhlelo zelinye lamabandla okholo olukuthakazelela iminyaka yalo lisebenza kuleli dolobho. Okuningi sikuzweni kunothando Sibanda ekoBulawayo.
Izakhamizi zithe gwaqa kwesinye sezitalade zakoBulawayo lapho bekubuthaniswe odokotela bamazinyo kanye labeminye imikhuhlane etshiyeneyo, amagqwetha amalungelo oluntu kanye lenhlanganiso ezisebenzelana loZulu ukuthi zisize izakhamizi ezidinga uncedo. Kusiyafika ihola lesibili emini, inhlanganiso ehlola abantu igcikwane lengculaza, iPopulation Services International, ibisihlole abantu phose ikhulu, i-97, udokotela wamazinyo abangamashumi amathathu lanye, i-31, kwathi abanye abaninginengi bekhulumisane lenhlanganiso ezitshiyeneyo. Ibandla le-Word of Life Ministries lithi lapho lithakazelela iminyaka engamashumi amabili lanhlanu, i-25, okusungulwa, likubone kufanele ukuthi libonge uZulu wakoBulawayo ngosekelo elutholayo ngokumupha uncedo angajwayelanga ukuluthola ngenxa yokuswela imali, isikhathi kumbe ulwazi lokuthi lutholakala ngaphi. Unkosikazi Sifiso Lwaca ubekhulumisana loZulu emele inhlanganiso yabantwana e-Childline. Ezindlini lapha uthi kukhulu okufihliweyo okuvelela abantwana kungakhulunywa, bona bebona okwabonwa yingidi ithwele ilahle.
Sithola abantwana bechaya okwedlulisileyo, bese sithola abantwana abateziyo lapho kutezi kukhulunywa amagama abuhlungu, bayathethiswa abantwana, bayatshela ngomama babo ingxenye ababulayo HIV.
Oyinhlanganiso ephatha ukudingwa lokugcinwa kwegazi, iNational Blood Services Zimbabwe, umnumzana Meluleki Mabhena uthi kuqakathekile ukuthi bakhulumisane loZulu ngoba yikho lapho abathola khona igazi.
Leli gazi singalithatha thina siyalihluza emkhuhlane emine esithi thina yi-hepatitis B, ne-hepatitis C, i-syphilis ke kanye ne-HIV.
Unkosikazi Nomvelo Bhebhe yisakhamuzi esibhodabhode esikhulumisana nalenhlanganiso esitshiyeneyo. Uthi uhlolwe amazinyo kanye lethukela, wathola njalo ingwalo zokuyafunda kunhlanganiso esitshiyeneyo. Ethi lokho okwenziwe yileli bandla kuyabukeka ngoba izakhamizi eziningi azilamali, isikhathi kumbe ulwazi lokuthi ziyedinga uncedo, kodwa lamhla ziluthole ezizidlulela nje esitaladeni.
Siyabe singakwazi lokuthi kungaphi, siyabe sisazi ukuthi kulabantu abathatha igazi kodwa singakwazi igazi lakhona nxa ufuna ukuya donate igazi ukuhamba uye ngapi. Lokwesaba nje kwesinye isikhathi nxa ukuthi ungene phakathi kwebhilide ungazi ukuthi uzafica abantu abazakwemukela njani. Mina ngibone okwenziwe libandla leli kuyinto enhle kakhulu ebukekayo, ukuthi njengamakholwa ngaphandle kokuba iBhayibheli siphume sikhankase phakathi kwabantu, abantu babone sisenza izinto ezibambekayo, izinto zokunceda umphakathi.
Inhlanganiso eziphatheke kumkhosi lo zigoqela njalo iIreland Hospice, iZimbabwe Traffic Safety Council, iNational AIDS Council, iZimbabwe Family Planning Council kanye leZimbabwe Lawyers for Human Rights. Ibandla le-Word of Life Ministries lasungulwa ngabafundisi uGoodwill loMaureen Shana. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
KuStudio 7 Live Talk lamuhla sikhangela ukuxokozela lomsindo osokuqhamuke phakathi kwabaphila ngokuthengisa eHarare lamapholisa. Lingathumela i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le balaleli iStudio 7 lisizwa sisakaza emsakazweni weStudio 7 ngapha eWashington DC.
Singakangena esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Abanakanelwa ukuba ngabalweli beqembu labesimuslim abedlulisa amalawulo abeBoko Haram babikwa bebulele abantu abangamashumi amane lanhlanu ngenyakatho kweNigeria ngomvulo.
Inhlanganiso ebona ngezokulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch ilobele umongameli Barack Obama weMelika oza kwethekelela kwele Kenya ngesikhatshana esifitshane esilandelayo ukuthi ayekhuthaza omunye wakhe walelo lizwe ukuthi alondoloze ilungelo loluntu ngoba kulokwephulwa kwawo kwele Kenya okwesabekayo.
Osakhulayo olungisa impahla zabesilisa ezigqokwa emtshadweni unkosazana Immaculate Kwashira uthi ukhangelele ukuqhelisa inkampani yakhe njalo enelise ukuyabukisa impahla zakhe embukisweni emikhulu efana lowe World Fashion Week ovame kwenzakala emadolobheni agoqela iNew York, Paris, London leMilan. Okuninga sikuzweni kuntungameli Inkomo.
U-Immaculate Kwashira nguntombazana oleminyaka engamachumi amabili lane ukuzalwa njalo ufundele ezokuthunga lokulungisa impahla ekolishini leChinoyi University of Technology. Okwamanje usebenzela iJT Clothing, kodwa uleyakhe inkampani ethiwa yi-Immaculate D. Yona athi ukhangelele ukuyikhulisa ibe inkampani enkulu ekulungiseni impahla zabesilisa emhlabeni jikelele. Eqeda umsebenzi ntambama nsuku zonke kunkampani ye-JT Clothing, u-Immaculate uthi uhle aye ngkhaya ayeqalisa ukulungisa impahla zekampani yakhe esebenzisa amalembu lokunye okuchiyeneyo okugoqela izigogo zenyamazana. Uyachasisa ukuthi kungani ekhethe ukulungisa lokuthunga impahla zabesilisa.
Mina kahle kahle ngithanda izinto ezinzima. Izinto okumele umuntu aginqe azazithole. Ma ngikhangela impahla zabo baba, abantu abaningi bayazisaba. Mina ngase ngithi hayi khonokho kwesatshwa ngabantu yikho engifuna ukukwenza.
U-Immaculate uthi bayazijabulela impahla zakhe abesilisa kodwa uthi ngenxa yokuswela imali yokuthuthukisa ibhizimusi lakhe kakatholi izitolo ezingathengisa impahla zakhe.
Okwamanje akulama-shop engiwathengiselayo. Ngiyenzela abantu abale bengilandile bele ngithade befuna ukwenzela impahla zabo. Ngiyangenze impahla engihlala ngizidisplayile ukuthi ma abantu befika babone kulezo mpahla. Njalo ngiyangenze imbukiso yama-fashion show eyokubukisa impahla zami. Niyo indlela engithengisa ngayo impahla zami.
Ukuze umuntu aphumelele ekulungiseni yiloba yiphi impahla, kumele alungise into ezibukekayo njalo ezilohlonzi. Uyachasisa unkosazana Kwashira ukuthi kuyini okumangalisayo ngempahla zakhe.
Okumangalisayo ngempahla zami ukuba ngithatha impilo yasendulo esesisuka sikhohlwe ngenxa yokubana amazwe asengenelana sesiphila ezweni elilodwa sibaningi. Yikho esengikuthatha ngikulethe kulesi sikhathi ukuthi ngithi hayi thina sasisuka laphana, yikho lapho esidabuka khona mdabuko wethu.
Unkosazana Kwashira uthi ufisa ukuthuthukisa ibhizimusi lakhe i-Immaculate D ibe inkampani enkulu eza kwenelisa ukuyabukisa impahla zayo eminyakeni ezayo emadolobheni afana le-Paris, i-New York, London, le-Milan. Uthi umuntu olungisa impahla ezinhle kakhulu ambukayo isizalwane sakwele-Italy uGiorgio Armani. Abalesifiso sokuxhumana lo-Immaculate uthi lingamthola nge-imeyili kukheli ethi immaculatekwashira@gmail.com. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli. Okwamanje sasilitshiya ezandleni zikaChris Gande esethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Elingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo. Igama lami nguChris Gande, sidibana kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Namhlanje ke sixoxa lo nkosazana Beatrice Ngwenya ongunobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamuzi zeHarare, iCombined Harare Residents Association. Sihlaziya ke udaba lwabathengisa ezitaladeni zeHarare. Ngiyakwamukela kuhle.
Ngilungile mnewethu.
Ye, umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi lamhlanje kumi njani eHarare ngodaba lwamavenda lo?
Into ekhona ikubana akumanga kahle ngobana into ekhona kulabantu abale zimpahla zabo njengoba nokwazi ukuthi ama-industry akekho kumumo omuhle. So pho-ke abantu abazama ukuphila ngokuthengisa bavuka bathola impahla zabo sezithile.
Manje lina njengenhlanganiso yezakhamuzi lithathanyathelo bani kudaba lona?
Sina okwamanje besizama ukukhuluma lema authority ukubana kabaqale babone ukuthi balungisele yini udaba lokufaka abantu ezindaweni ezivunyelwayo. Okwesibili, i-registration yabo ibe transparent ukuthi umuntu wonke abe lethuba elokubhalisa. Ngakho-ke okwesithathu thina sithi kuze kuyande abantu laba abathengisayo. U-City Castle ube khona, kavukanga namhle khona, ubevele khona e-ofisini yake, ube senza.
Sizwa kuthiwa sebebaningi abathathelwe impahla ezinye zachiswa. Ungasitshela ukuthi kukhona yini elikucabanga ngalolu daba lokuthathelwa lokuchiselwa impahla?
Thina njenge-representative e-Combined Harare Residents Association sithi siphathekele kakhulu ngoba nama-industry kasebenzi ukuba kwabantu estradini kutengisela umumo welizwe. Pho-ke thina sithi nxa bele ndlela elula njalo eqondakaleyo kabasuse abantu bebathengisa ukuthi baya ngaphi, hathi nje ukuvuka umuntu egijinyiswa yena kuyilapho azuza khona lapha angaphila ngakho. Siyavumelana nokuthi kakube lama-designated areas, but indlela ekhona ikuthi ma kuqondakale kubonakale ukuthi i-process ye-registration imi njani, indawo yakhona yiphi.
Sesike sezwa abanye abathengisa emgwaqweni lapha besithi bake babhadaliswa imali yokubana bazaphiwa izitanda lezi. Like lezwa yini udaba lwemali lona?
Idaba lwemali belukhona sibile lokuthi umuntu abhadale $4 bese kuthengiswa lapha azahamba khona. But into ekhathazayo yikubana abantu kabasoze bakhithwa begijinyiswa bengathengiswa ukubana bayangaphi, kayibe yindlela ebonakalayo ukuthi iyangaphi. Kodwa kwakathesi kuyamangalisa nxa sisizwa ukuthi abantu sebegijinyiswa edrobheni lapha kuvuke kuthiwa impahla sezithisiwe akwaziwa nokuthi umbani othisileyo.
Hhayi, kwezwakala isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ya, siyathaba kakhulu uba naleli thuba. Sitho njalo nokuthi endaweni ezinjengeGlenora kukhanya badimolisha izindlu ezifika about 11.
Hayi, kwezwakala. Hayi, sibongile kakhulu ma.
Yebo, so thina sithi isikhathi somqando laba abathisa izimpahla kumbe laba abagijimisa abantu edrobheni kababanike indawo ezilungileyo ngoba abantu laba they are contributing to make the economy move.
Lo ke bekungunkosazana Beatrice Ngwenya, unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamuzi zeHarare, iCombined Harare Residents Trust, ebesikhuluma laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Kuleqembo le-mixed martial arts eselibunjiwe edolobheni lakobulawayo ngumqeqeshi womdlalo we-taekwondo uRicky Tembo. Intathelo zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umdlalo we-mixed martial arts usumemetheke njengomlilo weganga wasabalala umhlaba wonke jikelele njalo usuze wafika laseZimbabwe edolobheni lakoBulawayo lapho umqeqeshi womdlalo we-taekwondo uRicky Tembo asebumbe khona iqembu alibiza ngegama elithiwa Black House Fight Club.
Ibizo le-club yi-Black House Fight Club, yi-club ye-mixed martial arts. And mixed martial arts kusho ukuthi starta from taekwondo, starta from judo, starta from jiu-jitsu, starta from boxing. Sesukuhlanganisa. Then we call that mixed. But umuntu engayenza one style, then akutsho ukuthi it's mixed. But ungayenza into ezijiyeniyo, then you have mixed it up.
Lo mdlalo uthakazelelwa ngabaningi emazweni aphesheya kanye lakomakhelwane kwele South Africa, lapho ingqungquthela yomdlalo yenqinde isizalwane saseZimbabwe u-Elvis Moyo, yena owaziwa ngegama lomsebenzi elithi Bulawayo Bomba, layo ngomunye wabadlali bawo. Lo mdlalo uhlanganisa imidlalo etshiyeneyo yokuzwana amandla egoqela i-judo, i-boxing, i-jiu-jitsu, i-taekwondo kanye le-wushu. UThembo uthi umehluko we-mixed martial arts leminye imidlalo yokulwa yikuba yona ilakho ukunceda abadlali ukuba bebekwazi ukuzivikela emphakathini abahlala kuwo, ngoba ihlanganisela lokutshaya kwangempela hatshi okomncintiswano kuphela.
I-MMA is the biggest and it's the fastest growing thing, even makhayini ama-competitions akhona. I-practical yaziyabi full contact. So lapho chaya khona uyachaya, lapho khaba khona uyakhaba, lapho khama khona uyakhama. Lama rules fine, but everything okuyenzakalayo full contact.
Okwamanje iqembu le-Black House Fight Club lisadinga indawo lapho elizazilolongela khona, njalo uThembo uthi ulethemba lokuba ingatholakala lo mdlalo uzagxila impande kontuthu kuthi ngemva kwalokho usabalalela kwamanye amadolobho. UThembo ngumqeqeshi weqembu le-taekwondo elimela ilizwe leZimbabwe, kodwa aphinde abe ngumdlali wenqindi kanye le-jiu-jitsu. Loba kunjalo nje uthi yena uphakela abadlali be-mixed martial arts abakuqembu le-Black House Fight Club imfundiso yomdlalo we-taekwondo kuphela, kuthi eminye imidlalo bayifundiswe zingcitshi zeminye imidlalo. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Asakho isikhathi sokubala imbiko esithole nge-email, Facebook lange-WhatsApp.
Siqala ngombiko ovele kumlaleli uMoyo wakoBulawayo othi ohulumende bamadolobho bazihlupha ngokubukeka kwawo, abantu belambile bezama ukuziphilisa ngokuthengisa isitaladeni. Ikhona into engamanga kuhle, imali ye-levy le-school fees ebhadalwa izikolo ze-council avela khona ekuthengiseni amatamatisi lezigqoko esitaladeni. Pho abantu benzeni ukuze baphile?
Omunye umlaleli uthi ngiyalibingelela abasakazi be-Studio 7, indaba kaZamara ibuhlungu kakhulu njalo waziwa ngama-CIO.
Omunye njalo umlaleli uBrighton oseBotswana yena uthi salibonani basakazi be-Studio 7, umsebenzi liyawuqhuba ngendlela lingadinwa. Mina ngicela ukubingelela abathi Seka Ino, Zanele Matau, Jared Gift, Ntando Sphiwe kanye lokhulu wami uMpofu, bonke laba batholakala Wasipho sami eLower Gqeberha eGqeberha. Lawe Clement nxa ulaleli ngiyakudinga, yimi uBrighton eBotswana, inamba yile 267 740 2966, kumbe u 267 763 65842. Ngiyabonga ngokubala incwadi le.
Olandelayo umlaleli wethu uKhumbulani Carlos Moyo ulobe ekhasini leFacebook wathi yena lingaba litshona njani bakwethu, mina ngingophilileyo lami igama nguPrince Ndlovu oseJohannesburg ekhaya kusePlumtree ngileminyaka engamachumi amabili lantathu.
Omunye njalo kuFacebook ngukhulekani Ncube, ukhulekani uthi salibonani lonke basakazi, ngithanda ukubingelela umalume uMoyo ngisithi dlala imetsi zakho lumezi, lami ngiziphethe ezami.
Hayi, isikhathi sesidliwe ngumangoye. Lani lilakho ukuzwa eyenu imbiko ibalwa emoyeni ngokuthumela i-text message e-WhatsApp loba i-email kustudio7@voanews.com.
Ukuzigqiba ezalamhla ke sikhangele bezikhokhela.
Abenhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila ngokuthengisa izitaladeni eHarare basola ukutshaywa lokubothwa kwamanye amalunga abo kanye lenkokheli.
Umongameli Robert Mugabe uthi akusomlando wakhe ukuthi adinge intathela izindaba ebikwa yanyamalala ngemva kokuthunjwa ngabantu abangaziwayo uMnumzana Itai Tsamara.
Izakhamizi zakoBulawayo lamhla zithole ithuba lokukhulumisana labodokotela amagqwetha kanye lenhlanganiso ezimbalwa.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Hello Chris Gande ngisithi lingayikhatshana uhlelo lwenu olwe Studio 7 Live Talk luyalandela khona manje.